Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 9 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umfundi wesikolo seFounders kobulawayo otholakale efile ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa ngabanye bakhe esikolo uzabekwa lamuhla.
Imbangile yakho namnambona ngani singayifaka sikweli emahlombe kahulumende. Kudala uhulumende wakulomthetho ukuthi umntwana esikolo engona uyachaya.
Yisipunepune umtshado wezinja eZimbabwe amazwe angentshonalanga exokozela ngokuthumela iziphathamandla zawo.
I-geopolitics yakhona i-politics yokuba ngumhlaba iyathuthumela kulezi nsuku kunzima. La mhlaba se-South Africa kusasa baseZimbabwe, ngolinye isuku baseNamibia, ngolinye isuku baseZambia.
Ibandla le-CCC selisole imithethwandaba yaleli lizwe ngokusekela uhlangothi lwe-ZANU-PF ikakhulu ngokuthatha isinqumo sokuthi ugwalo lwe-voters roll lungaphiwa muntu.
We are celebrating once a victory. Loko kutise reze siyabula, siyakhetha, 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 sithi sisimbili. Loko sele nje ukuthi siqedise.
Abezomkhathi bathi iyezi lezulu lesiphepho uCyclone Freddy linakho ukuphenduka elizweni ngempelasonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umfundi wesikolo seFounders High School kobulawayo otholakale efile ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa ngabanye bakhe esikolo uzabekwa lamuhla. Inhlanganiso yezindaba eSites ikhiphela umbiko enkundleni yokuxhumana eyeTwitter isithi lujaha oqanjwe igama ube kuform 3. Lolu daba lwenzakala izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabantwana besikolo ngabanye babo zimemetheka elizweni jikelele ikakhulu kobulawayo okubikwa kulamaxuku ezikliwe zabafundi ezithwalise nzima abanye bazo. Ngenyanga edluleyo esinye njalo isifundi seFounders uWayne Ndlovu wagwazwa ngesinye isifundi sesikolo seHamilton High wafa. Kuthi kuliviki kubotshwe abafana abathathu abesikolo seMathula eCholocho ngemva komfanekiso wevidiyo osabalale enkundleni zokuxhumana utshengisa abathathu laba beklwebha untombazana ngenswazi lengodo omunye wabo ephethe inkemba. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obona ngezemfundo umnumzana Ben Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udaba lokudlwangudlwangu siwubona kusenzakala ezikolo, umntwana eze ezibulale, omunye eze egwazwe, abantwana besethuselwa ngabanye izikolo.
Sethe sebane umlando Moyo ngalokhu osokusenzakala ebantwaneni besikolo.
Imbangela yakho namnambona ngani singayifaka sikweli emahlombe kahulumende. Kudala uhulumende wakulomthetho ukuthi umntwana esikolo engona uyachaywa, corporal punishment. Uhulumende sefake umthetho owesula i-corporal punishment ezikolo emakhaya abazali abenelisi ukudisciplina abantwana. Ezikolo aziselalo lelo lungelo ukubadisciplina abantwana. Sesibona ukuxhwala lokudlwangudlwangu obunje. Now,
kodwa njalo kulabanye abazali abaphikisayo bathi bona ukuchaya abantwana ikwephula ilungelo labantwana, ama-human rights. Angazi ukuthi lina likubona njani khonoko.
Abantu bathi bona human rights akuphumi corporal punishment. Siyabona ule ama proposals esiwaziwayo abanye bethi normal single sex schools, but kule corporal punishment ama single sex schools ekhona sasingawuboni ubudlwangudlwangu obunje. Okwami ikuthi uhulumende watshintsha umthetho abise le back situation esasilayo kuqala, isikolo zibe lamandla okudisciplina abantwana, umzali ebe lamandla okudisciplina umntwana kungakhathalekile ubulili bakhe.
Ngemva kokwesula kwe corporal punishment sibone umumo kwempunzi idlemini kwamachansi kungisatshahlazo khona.
Lo ke ngumnumzana Ben Moyo, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obona ngezemfundo ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Isipunepune umtshato wezinja eZimbabwe amazwe angentshonalanga eqhokozela ngokuthumela iziphathamandla zawo. Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden ngeviki edluleyo uthume isikhonzi sakhe umnumzana Robert Scott ukuyakhulumisana lohulumende ngokuthiyeneyo ukugoqela udaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu kanye lokhetho oluzayo. Ngasikhathi sinye iqula lakwele Russia lalo lali selizweni lilande ukuchaza amathuba kwezamabhizimusi. iChina layo isigqile impande eZimbabwe lapho amankampani ayo asengene khona kunhlangothi zomnotho ezithiyeneyo ezigoqela zokwemba amatshe aligugu lezezigqoko. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu waqala ukumbuza ukuthi kahle kahle kuyini okufunwa ngamazwe la eZimbabwe.
Yimpi osingathi thina iScramble for Africa. Amazwe la makhulu okuthiwa ngama superpowers alwayo kathe saphikisanayo bayafuqana kunzima bebanga inkonzo yamazwe eAfrica afanana labo Zimbabwe. Ngakho isiphithiphithi njalo kubangwa iAfrica okunjengakhona okwenziwa kudala eBerlin ngo-1884 kusiya ku-1885. I-geopolitics yakhona i-politics yokubanga umhlaba iyathuthumela kulezi nsuku kunzima. Ngakho yikubona bonke nje begijima bengena eAfrika, lamhla baseSouth Africa, kusasa baseZimbabwe, ngolunye usuku baseNamibia, ngolunye usuku baseZambia, kubangwa yona iAfrika.
IMelika dokotela sibona ukuba igijima kakhulu ngodaba lwamalungelo, kodwa iChina leRussia zikhanya zihamba kakhulu ngezomnotho. Kuzafika yini isikhathi lapho esingabona iMelika isikhohlwa ngezamalungelo layo isigijimisa umnotho?
Bonke nje bahamba ngebusiness, bahamba ngama-resources, bahamba ngama-minerals, bahamba ngakho lokho abangakuthola emazweni ase-Africa. Okwe-investment lokwemalungelo izivalo nje abavala ngazo. Abahamba ngakho bonke ngumnotho. Siyakwazi lokho njengabantu beAfrika lapho sivela khona emuva khona le kubo slavery ekugqilazweni, kibo colonialism ekuthathelweni amandla lombuso ngabavela ngaphandle. Babuya bonke bephethe izipho ezihlukene, abanye bathi baphethe ama human rights, abanye bathi baphethe imali. Kodwa abakufunayo kunye asiyo yamuntu.
EZimbabwe kuyini kahle kahle abakufunayo? Yiphi inotho abayijongile?
Nakulezi nsuku singakhuluma ngawo wona ama minerals lawa atholakala ngale o diamond laba, o lithium laba, lezinye ezikujwa ngaphansi komhlaba. Lawo wona umhlaba ngokwawo ilendi abangaphandle lokho belamesho abo lendlebe zabo kweZimbabwe ngendaba yomhlaba lenotho lovele emhlabeni.
Uthi wena bayanyathelana nje bafuna inotho yeAfrika dokotela. Bona abantu beZimbabwe, bona abantu beAfrika kumele baluphathe njani loluta?
Kumele bavule amehlo, bavule lendlebe, ngoba kude la esivela khona njengeAfrika sesibona okuningi. Ngakho sokulungile ukuthi nga amazwe ethu asekwazi ukubona abalekuqinisa labangelaqiniso. Ngakho abezwekazi leAfrika yibo kumele babuthe inkophe njalo bavule indlebe babone okwenzakala emhlabeni, ngoba kuyaliwa, kuyabangwa, akuhlalwa ngaphansi, akulalwa. Ngakho sifisa ukuthi nga ekupheleni kwakho konke lokhu abantu baseAfrika bazasala labo belamandla, besale bele control yama-resources abo lakho konke okungokwabo njengama-Afrika. Isifiso sethu.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkumba.
Asambeni madoda siyovota.
Kwezokhetho, umanyano weZimbabwe Christian Alliance uthi ukhuthaza abangakabhaliseli ukuvota ukuthi benze lokhu. Lumanyano uthi benze njalo ngokuvakatshela ezitijini lapho okufanele bebhalisele khona phambilini kohlelo lwe-voter registration exercise olukhangelelwe ukuqutshwa kusukela mhla ziku-12 kusiya ku-21 kuyona le inyanga. iKhomishini yezokhetho eZEC ithi iphakathi kwamalungiselelo alolu hlelo njalo isiqalile ufundisa abantu abazaqhuba lolu hlelo elizweni lonke jikelele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomqoqi wenhlelo kumanyano wenhlanganiso yeChristian Alliance umnumzana Ngqobizitha Donga. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Njengenhlanganiso silenhlelo ezimbalwa ezinqanele ukukhuthaza abantu ukuthi behambe bebhalisa ukuvota. Lezo nhlelo ezinye zakhona sizenza emabandleni, ezinye sizenza ku-social media lapho esikhangelele khona ukuthi abantu abatsha bebe yingxenye yokuthola leyo mbiko. Njalo futhi imbiko leyo sikhangelele ukuthi ifinyelele endaweni esemaphandleni lapho okungela kuhamba kombiko kumbe kwemibiko eminingi mayelana nokuvota. Siyalenze ukuthi inhlanganiso yezekhi ilenhlelo eziningi ezifake phansi ukuthi behambise umbiko mayelana nokuvota. Kodwa sibona sengathi leyo mbiko ayifinyeleli abantu abaningi, njalo futhi kulo msebenzi omningi okumele uyenzwe yizekhi. Singananzela ukuthi endaweni zasemaphandleni abantu abaningi abakwanisi uthola leyo mbiko ngenxa yokuthi abakwanisi ukuxhumana lokwenzakala emkhathini kumbe bethole imbiko emkhathini.
Abasukumela phezulu yini abantu ikakhulu abatsha ukuthi bebhalisele ukuvota, njalo ingxaki elibhekana lazo yizifo.
Yabonga, sibona ngathi lonyaka kungconwanyana abantu abatsha bangani balithakazelela lolu hlelo lokubhalisa ukuvota. 2018-2013 yes, bebhalisa abantu abatsha kodwa lonyaka kungathi kuba ngconwanyana. Okunye okwenza ukuthi bethakazelele ukubhalisa ukuvota yikuthi sokulendlela ezithize esizisebenzisayo ezokubafinyelela ezifana nokuhamba ebulenjini lapho abatshana bekhona khona. Kwesinye isikhathi siba lengxaki zokuthi abantu abatsha abala mali yokuthi behambe bebhalisa lapha okuvotelwa khona. Uhlelo lwethu lukabili kulo hlelo esiluyenza ebulenjini kube sosiba lohlelo esiluyenza lapho esihamba khona endaweni ezijiyeneyo. Sesikwanisile ukuhamba endaweni ezinjengaseKobulawayo, eMathebeleni South, eMathebeleni North, endaweni ezifana laseBeitbridge eGwanda, eLupane eWangeni, laseBinga, kuthi lasendaweni ezinjengasePlumtree. These lama birth certificate lokhe eludaba olumqoka endaweni ezijeneyo. Abantu abatsha abaningi abakwanisi ukuthi beregister ukuvota ngenxa yokuthi abakwanisi ukuthatha ama-birth certificate.
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Donga, umqoqi wenhlelo zomanyano wenhlanganiso yezinkonzo eZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Lokhu sikudaba lwezokhetho, ibandla le-CCC selisole imithethwandaba yeZimbabwe ngokusekela uhlangothi lwezanu-PF ikakhulu ngokuthatha isinqumo sokuthi ugwalo lwe-voters roll lungaphiwa muntu. Siqoqe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leli, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Akulaqilindini ke lazikhota umhlani namhlanje sokusobala ukuthi amajaji eZimbabwe nabantu abasetshenziswa iZanu PF bacompromised, bacaptured. Nangomunye ujaji sephuma eyangisa iprofession yamagqweta ejudiciary ukuthi ivoters roll ayifanelanga ukuthi iphiwe uZulu ngoba i-security threat. Kambe ojaji abanjalo bangena njani into yokuqala abangaziyo ukuthi ama-election afezwa yi-voters roll elamabizo ajulileyo, amabizo aqotho. Njalo uma sidinga u-presidential candidate, mbe ngu-councillor, mbe ngu-MP, siqala senze i-nomination, sifaka abantu, nominate ngabantu abaku-voters roll. Uzakwazi njani lo ukuthi umuntu ukhona ku-voters roll uma wena uyincitshwa? Asikwazi ukuthi bahloseni. Yikho ke thina be-CCC esicungamelwa ngubaba u-advocate Jamisa sithi konke lokhu kuzaphela. Njalo kuyinhlamba ku-legal fraternity la ku-international regional bloc ukuthi bafihla i-voters hall njengemfumba. Ngalokho mahlabe zulu sokutshengisa mhlophe ukuthi ama-electioners abakhona akasoze abe free and fair, kodwa asifuni ukudanisa abantu, sizahamba sikhankasa siyavota. Ngoba vele kathesi siwinile, we are celebrating in advance our victory. Lokho kuthi sesivele sesijabula, siyathetha, siyathaba, siyagida, siyabhikitsha, sithi sesinqobile. Sokusele nje ukuthi siqedise. Ngalokho mahlabe zulu, asibambeni elikantulo ukuthi laba bantu bayesaba ukudliwa ngamabandla abantu kakhulu ele-CCC. Asivunyele ukukhankasa, asivunyele ukukhuluma lezihlobo zethu, khathesi sesincitshwa i-voters roll. I-voters roll phela yibhayibhili yama-election. Ngalokho ke sibona kungani singaze si-aphile ku-Supreme Court kumbe ku-Constitutional Court. Akuncedi qeda isikhathi le mali yokureyiza ama-hopes abantu. Thina singenini ebantwini sihambe sibatshela one by one, abantu vele sebebonile ukuthi ibandla elizondwa izanu lezeki yi-CCC. Ngalokho bakhala lathi, asigcwaliseni ukuya register, asigcwaliseni ukukhankasa, kwenzeli ukuthi sinqobe noma kusinda kunjiyana.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda ongomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iyezi lezulu lesiphepho iCyclone Freddy libikwa selithwala njalo ngemva kokubuyela elwandle duze laseMadagascar. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usezadinga imbono kaZulu phezu kwesigwebo sokulengisa afuna siguqulwe abesifazane labasakhulayo bengaphiwa lesi sigwebo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu embikweni elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani, salbonani mthakazi omuhle nakubaphathi bonke bakwa-Studio 7. Ithi nami ngithathe leli thuba ngingene ekhaya. Nami ngiyezwa abafowethu baphawula lapha ngendaba lezo zombangazwe lezi. Ziyahlupha zona ngoba kudala sahlupheka vele nanamhlanje lokhu esihlupheka. Sibaleka nje sisiya kwamanye amazwe nje. Sibalekisa yiyo lo mkhuhlane okuthiwa yiZanu-PF. Angazi uyi-corona kumbe uyini ongapheliyo asazi. Kodwa ke hayi asithembeni ukuthi mhla siyovota lo nyaka, hayi lo mkhuhlane siyathola iphilisi, amaphilisi azokulapha, azolapha lo mkhuhlane oyiwo sphethe. Siyabonga.
Afternoon Studio 7 nabalaleli. Ya mina into engidanisa ngabantu be-MRMP la bakhambela kona baku-Studio 7 as if i-Studio 7 group leyi labantu abaningi bonye kungafuni. Sabananzele ukuthi this group is a small group elama-members, ama-participants 105 only. Nxa ungakhampena njalo ugxeka i-CCC like that, i-CCC idla ngokungena ebantwini nayenza amarali. Lokho ukuthi ukhampenele thina esikugrupu la esingu-105, I think ikuswela isikolo loku, ingayazi into eliyenza. Akulaleli bayithola, plus most of these guys abe-MRP base-South Africa. Ngiwatshela abantu abaseZimbabwe useGoli ngicatshile kungabe ezitaradeni zeGoli ukuthi zivote zithini. That's just being very, I don't want to say dull and stupid, but it's beyond that. Awungakutshele umuntu weZimbabweni ukuthi votelani. Konani igroupu le akulabantu nabantu ye-MRP. Kangenani igroupu info, there are only 105 people la elibatshelayo abena be-MRP engxenye ngu-3. The rest ngabe-CCC, and ungagxeka i-CCC ngendlela eligxeka ngayo le, lishiya abantu ababusayo bezanu. You are not going anywhere because once you sink more on CCC. This morning, we were party when they go with Rand. So, all the other things are not as available as on the waste, and you are going nowhere. I bet, let's bet, as well as Dope, even Kanzila or Yetwa, even MP West, as well as Dope, even Umdo Yetwa, and the party on your name, CCC, what team? I will handle it. Shame on you.
Linjani basakazi bethu, linjani basakazi bethu baka Studio 7. Hayi siyabonga izindaba lesinika zona. Ye kulesiqhayiso lapha endlamenza ukuthi ngitsiye ngisidlulise kulala abantu be TRC abathi hayi MRP akumele ukuthi ime kancane that sifuna ukukhipha izalo si TRC. Hayi bantu be TRC. Kana si MRP asilidisturbanga for very TRC kudali khona. 2008 winner, 2018 winner, 2020 winner TRC le si yisase MTC yashintsha bay TRC lokhu winner. Kodwa kulazana ephuma. So thina le njenge MRP senze inhlelo zethu lati si MRP. Sibe sifisekile inhlelo zethu esizenzayo. Sime sibancede ukukhipha izalo. Izalo sibona ukuthi vele sente ephumayo. Hayi kanike lisimile kancane bantu be TRC. Thina siyimfakazi MRP siyazi ukuthi sifuna si MRP. Ukuthi izalo iphumile umbizana ayiphuma kahle singendaba. Thina siyakwazi lapho siyakhona si MRP. Yeah. So lina pambanane uba vele lati i TRC bathi bona bay majority. I majority kayikhiphe izalo iyodwa. Ingadingi minority nasimthwala lento siyasibalutshana kakhulu. So thina siyimfakazi vela asingendaba kuzana ukuthi iphumile umgqayibo manga ube ngathi iphuma soze sithule lutho ngasingaphuma ngasithule lutho kuyafana nakithi because nase sikhethe ukuthi sime le MRP siphume eZimbabwe lapha siphume out lapha ngoba sikhathele ukuhlukunyezwa abantu elizweni leli sihlukunyezwe elizweni leli sizo sikwamanye amazwe sihlukunyezwe elizweni leli hayi sikhathele nje hayi sikhathele abantu bakithi thoti nasi MRP 2023 sivotele MRP kuma kanzla kuma MP finish
basakaze Studio 7 sanibona angihlale phezulu kodwa asambeni siyavota lami ngomunye empela ofisayo ukuthi lo nyaka lami ngiyavota ngivotele ngikukoka ngaze ngivote kodwa ngizimisela ukuthi lami lo nyaka ngiyavota ekuvoteni laphana ngiyaqhuqhuzela mpela ukuthi kuma MP na kuma council asivotele ni gembla kithi MRP kodwa ke ku president ngoba basho bathi bela angeke baze bangene ku president voteleni lona leli qembe sibona ngathi kuthiwa lona liqinile lingakwazi ukuthi challenge sasiza ku PF elithi asivoteleni lona ku president yebo ngapha kuma MP la kuma councillors since i MRP yatayiswe zingene ku president asivoteleni MRP but ngapha ke ku president asivoteleni yoni i TRC ngoba nyakwazi ukuthi iTRC abanawo amakhanda aqinile njengezano singakwazi ukuthi mangabe sesibethethe umbuso sihlale labo phansi sibatshele ukuthi thina singayisimthwakazi into esiyifunayo naso sizwana kodwa ngaphansi kombuso wezano PF ayikho into ezolunga bafowethu ayikho noma singahavotela ama MPs nama council MRP but ngaphansi kombuso wezano PF ayikho into ezosilungela sabehloke vele silokho esicindezelekile kuyabe kufanana lokuthi vele akula jijo lukhona kodwa ngicabanga ukuthi ngaphansi kwe-TRC mayingathatha umbuso angiboni benamakhanda aqinile njengabezano PF ngiyabonga
Studio 7 labalaleli bethu sinamangaliso ngabantu bakithi abesingebeleni abathi umfana kangene kathi umfanana lo silikhohliwe ukuthi mogenzongirayo wathi sifo kwakumele kungene umakhulu kuthi umakhulu bambize i-dividend iba lesasilicine libizwa yizanu kuthiwa kulama-dividend lahlala iminyaka yonke le azovuka sokubizwa umakhulu ngoba amandebeli wonke aziwa ngokuthi ngama-dividend futhi amandebeli wonke aziwa ngokuthi ngama-foreign eZimbabwe xa lingakwazi bantu bakithi bantu bakumathibhililini mandebele ukuthi izanu isibusa ngento okuthiwa i-grand plan 1979 grand plan TRC ile nto layo okuthiwa i-triple x eqalisa ngokuthi the first sentence ekhulumayo there's nothing like mthwakazi angazi mina ukuthi abantu bakithi lizaze livuke nini izihlobo zami singabokwenza so siyahlala siyigqili siphume ekugqilini bezanu sizingene ekugqilini be-CCC bonke laba bantu ngamashona amashona kawalithandi mandebele
angibingelele msakazi wamamuhle lapho khona msakazi lakonke labalaleli ngibabingelele bonke okhulumayo uSijumba msakazi hayi msakazi ngithi ake ngidlulisele ukubonga amazwi kababa uSijumba hayi bengiqala msakazi ukuzwa uSijumba ekhuluma into emqoka ebalulekileyo empilweni zabantu leza eyokuthi akukho MP okansele okufanele aqhamukele esitshoneni aze lapha kwamthwakazi ukuzokhokhela ayikho into ezoyenza vele uzothatha yonke inodaba omthwakazi ayise khona le eMpumalanga umsakazi hayi njengakithi ngale kogodlo hanya kuza bogodlo hayi ake siphumene kuloludaba ngoba sihlala sikhandla njalo nje sibone ngathi mhlawumbe kwenzakalani kanti ke yiyo le nto ukuthi sifake lawo ma MP lawo aphambane kungani ubheka manje kulabo fara benzani nabo benzani uzokala kubani uyokala kubana kuzo ngeke azakuze lobukala ohlupheka kanjani somuntu enjalo ufakelwani ukuthi akhokhele umphakathi wabo fakani thina sikwazi ukuthi sikhokhelele sikhiphe kuleso sidimo esikuso ngiyabonga msakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi lanxa umango wokuya ekhaya umude kakhulu njalo udinga ukukhokha imali eningi, abaningi baza kuyavota. Itikiti lendizamchina lilakho ukwedlula inkulungwane ezimbili US $2000 ukuthi le mali yokuthi kufudingakale ezinye indingeko layo inengi. Siqoqele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida, umnumzana Tamura Igwekwerere.
Akula cilindini ke lazikhotha umhlani namhlanje sokusobala ukuthi amajaji eZimbabwe nabantu abasetshenziswa iZANU-PF ba-compromised ba-captured nangomunye ujaji sephuma eyangisa i-profession yamagqweta e-judiciary ukuthi i-voters roll ayifanelanga ukuthi thiwe uZulu ngoba i-security threat. Kambe ojaji abanjalo bangena njani into yokuqala abangaziyo ukuthi ama-election afezwa yi-voters roll elamabizo ajulileyo amabizo
uxolo zulukandaba indaba lesi ke sayifaka ngemva kwemzuzwana nje emlutshwana besixoxake lapha lo mnumzana Felix Magalela Mafasibanda esitshela yena ngokuthi basola kakhulu labo abemthethwane laba abakhanya besekela icele lebandla leZANU-PF. Hayi, lizwile ke leyo ngqoqo phambilini, siyaxolisa bese siphinda okwesibili. Yekelani ke okwakathesi silikhunsele nje imzuzo nje imzuzwana emlutshwana yengoma. Bena boy, isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Umfundi wesikolo seFounders wobulawayo otholakele efile ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa ngabanye bakhe esikolo uzabekwa lamuhla. Isifunefune umthatho wezinja eZimbabwe, amazwe angentshonalanga ixokozela ngokuthumela iziphathamandla zawo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngontambama ngo 7:30.